ngapha kuBulawayo udubo lwamanzi lukhona, sifile amanzi awekho emathepini apha kulamanzi. Njalo kulesikhejo sabo lesi abasihlelayo ngamalanga ngamalanga, khaya lakho amanzi nxa bewalethile ngamalokitshi ngamalokitshi, ona lawa amalutshwane amanzi kafiki kezindlu zonke, ezinye izindlu ziphezulu. So khona khona ludubo, amanzi vele kobulawa awakho, abantu bayakhala kakhulu singazi ukuthi kanti udubo kwini. Kodwa nxa sikhuluma le council, i-council iyabe ngani sibonisa ngokuthi khona uhlupho phalalo ngamagetsi, izisa ngale nxa amagetsi angacitsha emadamu khona ngale lapho kusuka khona amanzi, kuyaaffecta lakithi. Kodwa isimanga ukuthi siyakhangela nje kuma-schedule laphana, siyabona khona iBulawayo CBD kobulawayo kumbeni emandasi amanzi kaze kacitshe, pho nxa besithi amagetsi awekho bathona. Kutsho ukuthi kukhona nje ongabe kutshaya amanzi.
Kukhona yini elikwenzayo njengenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi yokuthi libone ukuthi amanzi ayabuya kuzakhamizi?
Thina njengeBulawayo Progressive Association sisizamile ukuba engage on several times ukuthi khona sikulungise udaba lolu kanti kuhamba njani, sizwisise ukuze uyenzele ukuthi khona nxa sichazisela abantu sibatshele okuyikho. But hayi, khaya ngani kuse sikhathi lanxa sikhulume sibaengeja kuyaphuma nje okuncane khonokho, but okuningi ukuthi into yankhona iyabe ingazwisiseki. Bese njalo futhi njengezakhamizi, njengabantu abamele izakhamizi, sasikhuthaza ukuthi khona nxa besiya kumahholo besiyenza amanye ama-programs, like nxa besiyenza ama-consultative meeting, befake udaba lwamanzi. Njengakathe kula ma-consultative meetings akhona esigabeni, like kukhulunywa ngendaba zama-bills, kukhulunywa ngendaba of course lawona amanzi. So sifisa ukuthi khona i-council iqondane labantu mathupha, ibatshele ukuthi kanti i-problem kuyini. So khonokho njengenhlanganiso siyabakhuthaza ukuthi bakwenze khonokho. Njalo i-city council isitshela ngama-statistics, ethi khona ama-statistics amanzi ngale kule 59% akhona. Singazi ukuthi 59% le izasifikisa ku-next rain season nxa izulu lingasananga futhi yini. So siyayisaba ikakhulu ukuthi lapha kungagcina sokuqhamuka imikhuhlane. Ndiyakwazi ukuba banomkhuhlane eluveve ngale abantu bafa, siya abantu about 13 bafa kungenxa yento zamasuka, into zamanzi. Nxa ungela amanzi umathepu ukuthi la masuka aduka, and amasuka aduka ongayenziyo over eBulawayo amasuka aduka. Lakho nxa sikhuluma ngakho kukhanya ngani bakhala ngokuthi amapayipi aduka, okwenza ukuthi kuduka amapayipi kugcina sokusiba la masuka ukuthi amanzi they are not flowing, amanzi kawaflowi ngendlela ngoba kabuyi every day. Kuyahlala 2 weeks, ngihamba endaweni njengamagwege ngalo kuyahlala 2 weeks, kuyahlala 3 weeks, almost a month kungela amanzi ngoba indawo eziphezulu. So siyacela i-council ukuthi khona ibuye le minye imbono ukuthi incedise ikakhulu amalokitshi nani ngiwaqambayo kudala amagwegwe luveve omakhokhoba, akula mabhozi amaningi njengamalokitshi angapha bonkulumali labonketa. So siyacela i-council ukuthi ikukhangele khonokho, at least ngapha sinceda abantu abahlala ngapha kubonketa kula mabhozi bancediswe khonokho. Bese sicebisa ke izakhamizi ukuthi amanzi nxa ebuyile balondoloze, wona la amancane abephumile kumathepu nxa balokuzi bewavestile ngabalondoloze kuzokufika isikhathi sokuthi azabuye futhi alocation yabo, bengadlalisi ngoba vele amanzi awakho. Abalesibhorane seduze labo ngangcono ikakhulu entweni ezokuthelela kumbeni okuwatsha basebenzisa emabhozi, la amanye abengokunatha we-city council ngoba ayebholu sizongani lawo ngani nxa ungawabhoyilanga anganika na take account nominated.